zwana zwiri utama tabange leo abakumelele kuma primary election labantu abacha abanengwa khona ku wonke ama province yirele kanya kungena abantu abacha kakhulu laba ngathi ba bane experience abaziwayo abadala ba abanenda bazange baphumelele so kuthi sicenga ukuthi kuqathekile ukuthi abantu abasibabize njengona lawo yena kuzena egweru ukuze sizobafundisa ukuthi kumele kusetshenzwe njani nokuthi kukhampene njani benje ubaba upresident abanika iziqondiso zokusebenza labantu and okunye kwakho nokuqhathekela ukuthi yena batshele ukuthona hayi akumelanga kube nodlame kungabi lokuthokozela nxa kusiya ekhethweni kumele abantu bahloniphe abantu bahloniphane njalo balethe umthetho lokuthula nonto lokuthokozela
okunye-ke kuyini okuqakathekileyo ngebandla lezanu-p f abafundiswa khona njalo baba befundiswa ngubani
i-staff yestepo ideological college yibo abazafundisa ngama-areas abo atshiyeneyo amanye ngayo-ideology ukuthi abantu iparty yivela ngaphi iya ngaphi njalo ukuthi umuntu nxa semkhokeli kumele aziphathe njani phakathi kwabantu laba bamkhethileyo njalo nxa mkhuza eparliament kumele enze njani lokho kwakha iphathi akunenge okuzafunda ngokuthi kuzaba kuqaliswe namhla kuyenza kwesela ngefriday so zinenge izinto ezizafundiswa abacongress la abangenileyo umbuthano loko umuntu labantu bonke ama-p b members ama-central committee members ama-provincial members ama-candidates uwonke nje umuntu ohambelana lohlelo lokhetho ukhona viki ezaba iviki ebhizi okumalisayo iphathi yezanup ngokuthi zacebisana ukuthi kumele usetshenzane lamanye ama-comrades lamanye angene ekhathesi
kusasa singathi kuyini okumqoka okuzabe kusenziwa
iprogram kangilayo lapha kodwa kuprogram zakhona ziyatshiyana ngelanga kusasa kuyaba lamaluhlelo le-program zolezikathi kube lolunye ne-thursday kube ngomunye nange-friday kuloluye kuhlanganisa konke okumele kwenziwe malunga ephathi ne-discipline ukuhlonipha lokuhlonipha abantu labo zasebenza lapho umuntu ngayinkokheli akumelanga abe nguye oseqhathe owedlula abantu labo abakhokhelayo abantu baqhathekile ngokuthi kumele abazikhangelti izashuthisa izikhalazo zakho nokuthi ukuthi wena ubashuthisa izikhalazo zakho ngokuthi yibo bakufake phambili ukuthi ubathele nezifo zabo ezikhalazo zakho hayi umsakazo mhlando oqhathekileyo ukuthi sibe sonke upresident kuze kuyofika kuma-candidate ade ngikhona emhlanganeni uvulwa and lokhu siya phambili njengangitshile kubakhona kuze kuyofika ngolwesihlanu
khulumile yini umongameli njalo singathoka umqoka akutshiloyo kuyini
baba umongameli khulu vele hlale khuluma ngokuhlangana kwabantu nge-unity yabantu ngombanyana wabantu njalo nangokuthula nxa kusiya ekhethweni ukuze ukhetho lolube nokhetho oluzavunyelwa yibo bonke abangene kulo olungasoze lube nembuzo eminingi ngendaba yokuthi abanye babesithi awukabange so this time around sifuna abantu bavumelana ukuthi benze into yokuthula of course kuzaba labanye abafuna vele ukuthi bone lapho kulokuhle khona kodwa hhayi thina okwethu sibatshela abantu ama-member zethu lama-candidates ukuthi bahloniphe so angithemba kula munye ezazama ukuthi aphume esporeni lezi esesinikwa ngubaba upresident.